ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo, ngoba ingakhanyela imali lendalo leyo ngokuthi i-documentary leyo esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuke eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezitshiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angel lo esikhuluma ngayo ule residency yeBhilikhani khona ngale, ule mhlanganiso ethiwa i-Angel Foundation ekhona ngale eBhilikhani. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022, ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi uyenze imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe neyo nokuthi ngukuthi wesonto ukuthi bethatha imali ezimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinyeyo. Njalo bona labo abenza i-corruption le besebenzisa yena ukususa imali endaweni ezithiyeneyo, bevale ukuthi bethatha i-taxi bezethatha imali ezezimbabwe. So ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leyo.
Kungenzeka yini Ntebele ngokubona kwakho? Ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho ka-Angel izigidi lezigidi okhuluma ngazo. Mhlawumbe saqhuba lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala njani leyo mali.
Kungenzakala but kwedika nangela njalo ukuthi ukwakathesi ubudlelwane phakathi kweBhilithane lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani. Bangami bafuna ukuthi bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona lapho kuyabe kugcotshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho la kuba ngakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo uhulumende wezimbabwe ube njani. Kodwa-ke ngibona ngani ngabe ukuthi liphenyo lenziwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo. U-Angel isizalwane sakhona ngale, usebenza khona ngale, imali yakhona ibhenka khona ngale, so balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende wezimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo lolu daba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokho esikubonileyo?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uyimisele ukuthi indaba leyo eyikhangelisise, eyilungise, eyiqede, ngoba siphongubala nje emaphepheni besize bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnotho, sesenze lokhu nalokhu. Baba asikaboni ukuthi bona laba ababeqanjwa abasebenze e-port abasendaweni ezinjalo akuyenza uthwakule umuntu obothiweyo. And u-Angel lokhu esengu-ambassador eblaje asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzi nto sesenze lokhu, sesimthathele i-passport. So ngibona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungiswe, bezame ukudingisisa ukuthi kambe kuvela nga. So ngibona ngani mhlawumbe yinto ezabe lokhu iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lelo, ukutshontshwa kwegolide eZimbabwe.